Abakubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa bathi amalunga ebandla leli abotshwa mahlayana eZimbabwe kulandela ukhetho oluqhutshwe ngoNcwabakazi lonyaka. Kusanda kubotshwa umeya weBindura umnumzana Jacob Gwature okuthiwa watshontsha imali yabantu. Leli licala lakudala. Banengi abakubandla leli ababotshwa ngamapholisa. Umnumzana Ostalo Siseziba osanda kumiswa emthethwandaba esithuswa icala lokuthi wathethisa owesifazana ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho oledluleyo uthi athwele nzima amalunga e-CCC.
Ngiyabonga kakhulu yethi le nkinga esihlangana nazo sivela kukhetho. NjengamaZimbabweans, we are confronted with a big political problem eseZimbabwe emayelana le ndaba ke yokuhlukuluzwa kwabantu ngemva kokhetho. Ungakhangela kubo Mguza, ungahamba emaphandleni abantu bayahlukuluza ukuba nalavotelelani nge-ITPC. Abantu abavotelani i-ITPC bavotela ukubana kube le nguquko kwele Zimbabwe. Ungakhangela isimo lempilo zabantu ziyaveza sobala ukubana kwele Zimbabwe sile nkinga. Ungahamba umgwaqo wetsholotsho uyakutshengisa isimo sikahulumende. Usuka enkaya ubuya kobulawayo emadolobheni noma uzama ukuyakhona into kwamanye amadolobha angasakobulawa kuyakuvezela sobala. Ungahamba uyengena kubo kulilima isimo sempilo yabantu. Ungakhangela izikhwama zabantu, ukhangela amatitsha, osobhuku, izinduna, ukhangela amasosha lamapholisa. Impilo yabo yakuvezela ukubana ke eZimbabwe kule nkinga, and inkinga ilapha ukubana ukhetho leZimbabwe layenza ngendlela engasiyo, ikakhulu indaba ye-manipulation lokutshontshwa kwamavoti ukubana iZANU-PF ifuna ukuretaina ke amavoti without the mandate of the people.
Usiziba ongumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC njalo omele ijabalala phela indaba edala lephalamende uthi uyamangalisa okwenziwa ngamapholisa okhanya ebambisana lebandla leZANU-PF.
Konke khonoku kuvezakala ngenxa yokubana ungathi winile angeza kulandela usiyatshaya abantu noma ukuhlukumeza abantu. Wena nxa usuthi winile. Ngingakhangela we have two members of parliament, Honorable Maureen Kadenwama, Honorable Siziba, bonke bangena lokuphuma emadali on account of politics. Ungakhangela ke amakhansela eHarare, our deputy mayor, kathethi umeya wethu weBindura ubotshwe bebotshelwa all on flimsy charges ukuthi abanye bathi kuthiwa wahamba wahlabela, abanye babotshela indaba zokuthi ubukelelani iHighlanders. So kulicala ukusupporta iHighlanders, which we know ukuthi iHighlanders is the team of the nation. And they asose sayekele ukuyisupporta ngabo every Zimbabwean unelungelo lokusupporta ke iteam ayifuna.
Asenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati obengaphenduli umakhalekhukhwini. Ibandla leZANU-PF lithi kalilani lokubotshwa kwamalunga ebandla le-CCC. Umnumzana Malaki Nkomo okubandla elibusayo uthi amapholisa kumele akhululeke ekuqhubeni umsebenzi wabo.
Uma umuntu ebotshwa, ngibona kule charge sheet elitshengiselayo ukuthi umuntu udala icala bani, okuyikuthi abantu ababopha abantu ngamapholisa siyo ZANU-PF. So ngaleyo ndlela amapholisa nangabantu abafundela umsebenzi abakwazi ukuthi umuntu uma ehambe kanje uqamule umthetho. So thina sikhandela ukuthi kona abantu laba babotshwa ngamapholisa abayi babagcini bomthetho abakhandela ukuthi umuntu udalele iphi icala. Ongaba buhlungu ukuthi abantu balethe indaba zamapholisa le ndaba zokuqweqwa komthetho babe sebesithi ngendlela ukuthi laba ngenxa yokuthi bayibandla le-CCC akusafanelanga babotshwe. Lapho mbungeke sabe singasakwazi esikwenzayo. Kanti ke iqiniso elikhona ukuthi uma kuthi kule cala abalidalileyo ungweZANU-PF ngowe-CCC, amaphoyisa abakhangeli bandla bakhangela ukuthi idala icala bani. So ngaleyo ndlela mboni ngani mina ukuthi singafaka ibandla leZANU-PF phakathi ngokubotshwa kwabantu sabe sesiphambanisa. Ayisiyo ZANU-PF obopha abantu, abantu babotshwa ngamapholisa ngokuqamula ababe bekwenze imithetho.
Kodwa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso we-Freedom Alliance uthi ukwenzakala kule Zimbabwe kwamanje kuthakazelelwa libandla elibusayo.
Umumo wezombusazwe elizweni umi kabi kakhulu umanzonzo ukuthi laba zigcobileyo bazigcobe ngesibhuda abasazi ukuthi benzeni ngaso ukuthi bangahamba baye emtshadweni ngesibhuda sabo siyabayangisa labo njengoba bebekhona phana. Kukukhethwe le khabhinethi vele kakukho uhambayo, yindlela nje yokufosela kuphela ke eyenkani esiyibonayo. Ukuhlutshwa ke kwalaba abaphikisayo akusiyo into emangalisayo, sokuyinto eyinjwayelo elizweni. Okufuneka sikusho ukuthi kuyinto embi kakhulu khona lokho. Bese si bokhangela futhi ke ukuthi iCCC ilokhi lomcabango wokuthi ukhetho alube khona. Ngicabanga ukuthi ngumbono omuhle, umbono esingathi unika abantu induduzo kuhamba kusiyale, ngoba siyamazi uhulumende weZimbabwe since 1980 ulenye inkani esabeka inkani ezilayo eyangisayo, akalandaba lokuthi abantu kuyini abakufuna. Kuyatshengisela ukuthi abantu beZimbabwe nxa kuyikuthi ukhetho nxa ulukhangele kuyi-half-half ngenye indlela, okuyikuthi uhulumende owabantu abahlakaniphileyo abalobuchopho bebeza kubona kuswelekile ukuthi kukhona okumele ukuthi ke kwenzakale. Ngeshwa ke kungenzeka kumbe ngokusweleka okwenhlanhla kungenzeka ukuthi ke izanu iqhubeke ngezinto zinjalo, umkhono mubola kusiya phambili kusiya khona le ku-2028. Yikho ke okubuhlungu kakhulu khonoko. Kuyadinga ukuthi abantu nxa bevota kabavote kubonakale ukuthi izanu kabayifuni, hayi ukuthi babe besenza ingiphongipho.
Kulabanye abakubandla elibusayo abathi akumelanga kukhahlanyezwe amalunga amabandla aphikisayo ngoba iCCC kayimanga kahle okwamanje. Umnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee ngomunye olombonolo. Banengi abantu abathi kumele inkokheli yebandla elibusayo leCCC ikhumisane umlota ukuze kulungiswe okuningi okubhekane labantu kweleZimbabwe. iCCC ithi umongameli Emmerson Mnangagwa weba ukhetho olwaqhutshwa ngoNcwabakazi.